lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintinkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sesikhangeleke njalo ilizwi lenkosi khonaphayana especially khangela sehlukana elikhuluma ngezithelo. Sikhulume ngabantwana abakhangelela ukubana babe izithelo ezinhle emindenini yakubo kumbe emulini zakubo, kodwa baphenduke nje babe ngezinye izinto. Ngobana sibalile laphana kuLuka chapter 13 sibale uverse 6 to 7, esingaphinda nje ngokuphangisa kufuneka kanje. Wayesebalandisa lo umfanekiso wokuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe, weze efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7, wayesithi kuso isisebenzi sesivini, bekasuke iminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi? Xa sesisuka emndenini ebantwaneni sesikhangela zona izidalo zikaNkulunkulu, mina lawe laye wonke umuntu odalwe kumagumbamani omhlaba, kungakhathalekile ukuthi ubani, wonke umuntu osemhlabeni wadalwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. Wathi semdalile wamfaka emhlabeni wakhangelela ubana umuntu uza kwenza kuhle, uza hamba endleleni ezinhle, uza kwenza lokho okufanele ukubana akwenze okokuhlalisana kuhle nabanye abantu. Akhuthaza abanye abantu ukuthi bambonge uJehova, akhuthaza abanye abantu ukuthi kuhlaliswane kuhle, kungaze kwaba khona ohlukumeza omunye. Kodwa abanye lapha emhlabeni ngabalazo lezo zithelo zothando, zokubekezela, zobuntu. Abanye abantu kusele nje isimo sokuthi umuntu, kodwa inhliziyo yakhe akananhliziyo, igaya izibozi, kayibukeki, yenza izinto ezihlathimulisa igazi, izinto ezinyanyekayo, izinto ezisabisayo. Abanye abantu ngaze babone behamba balesimo sokuba umuntu, kodwa ubuntu kabukho kubo. Banjengesihlahla soneso somkhiwa, singaba lezingatsha, lempande, lamaxolo, lamahlamvu, kodwa kasitheli lutho. Uyafana nje lowo muntu uomile ngaphakathi, cha kakula lutho kuye. Abanye abazi bangene ngezikhundleni zokukhokhela abantu, abanye bakhokhela nje bangaba yimizi ubosobhuku, abanye abalisi, abanye zinduna, abanye ngokhansila, abanye bayakhokhela nje lasemabandleni, kodwa izithelo kazikho. Yikho uyafica ukuthi lapho lo muntu ongela izithelo zikamoya, izithelo zothando, izithelo ezifuze zivume ziphakamise udumo lukaNkulunkulu kazikho kubo. Abantu bahlala bexabana kungelani isizathu, kungaqedakala ukuthi yini, bacabana nje ngobana labo kumele bathele izithelo zokuletha abantu ndawoni, zokubambanisa abantu, zokuhlanganisa abantu, zokuxolelana, lokuthethelelana, lokubambisana, kazikho kubo. Abanye izithelo abazithela esizibonayo ezingasindayo ngamagovu, abadla baze badle nezinto zezintandane, badle nezabafelokazi, badle labezigulane. Ufice bona bekhukhumala, umuntu azatshintshe isikhala sebhandi nxa ngowesilisa ukuthi kani samlingani. Ngoba balazithelo ezinhle zokwabelana labanye. Unkulunkulu sengathi angasithondela ebantwini abanjalo, ikakhulu laba abasezikhundleni zokukhokhela abantu. Uthi uNkulunkulu nxa esondela kubo avume athi nangu umuntu othela izithelo ezinhle. UNkulunkulu angadani ngemisebenzi yakho, angadani ngemisebenzi yami, ngoba siyabe singelangiso emhlabeni. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sicela ukuthela izithelo zikamoya ezijabulisa umphakathi kanye lawe. Ngokuthi siyakhuleka, amen.
Mm. lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami, untungamili nkomo.